So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 kuZibandlela 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Yazi ukuthi intshayethu ihlaselwe yibubi nezidakamizwa. Into esihlukumeze abafundi nabatsha elizweni jikelele. Yenye yezinto engabe ibangele kakhulu ukwehla kwenani le-pathogen.
Isiphumile impumela yemihloliso ye-ordinary level abanye bekhala ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe. Kulaba balisi abathi sebekhalale umsebenzi laloba uhulumende esithi kazi lutho ngalokhu.
Kuyiswa kwedola lethu eleZimbabwe injongo yinye eyokuthi abantu bahlamukele uhulumende. Injongo yinye eyokuthi abantu babone ngathi uhulumende akunanto ayenzayo lenhlelo zingaphumeleli.
Liwa ngamandla idola leZimbabwe ibandla elibusayo lisithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimbabwe School Examinations Council kumbe SIMSEC namuhla lwazise ukuthi impumela yemihloliso ye-ordinary level eyomnyaka ka-2023 isiyethulelwe abafundi okusemthethweni. Inani lezifundi eziphumelele kulimhloliso liqansile nxa liqathaniswa lelanyakenye. Inani lezifundi ezenelise ukuphumelela kulimihloliso zapasa izifundo ezinhlanu kusiya phambili zifika kusilinganiso sokungamathumi amabili lasitshiyagalolunye ekhulwini, i-29.41%. Inani leli likhwele lisuka ku-28.96% eyomnyaka ka-2022. Ekhuluma le ntatheli zindaba eseHarare namuhla, umgcini sihlalo weZimsec uProfessor Eddie Mwenje uthe inani lezifundi ezabhala lemihloliso lehle lisuka ku-278,760 eyomnyaka ka-2022 lisiya ku-270,129 eyomnyaka ka-2023. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxa lomnumzana Stevenson Dlamini ongumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST.
Okokuqala siyazi nje kutintsha yethu ihlaselwe yibubi bezidakamizwa. Yinto esihlukumeze abafundi nabatsha elizweni jikelele. Yenye yezinto engabe ibangele kakhulu ukwehla kwenani le-pathogen. Okunye njalo singananzelela ukubana mhlawumbe abanye benelisanga ngokuthi babhali akade bengathola imiklomelo ephezulu, mhlawumbe ngenxa ezizathu ezingabe zilobudlelwane nesimo somnotho. Kodwa okumqoka sikunanzelelayo ukubana ukuziphatha kwabafundi yikho ngabe kubangele ukubana sibone izinga lokuphumelela kwabo lisehla. Ngoba nxa sikhangela udubo lolu lwezidakamizwa lubhahle kakhulu kuntsha esesigabeni umejali sesikolweni nabasesikolweni. Lokhu kuphazamisa indlela abafunda ngayo, kuphazamise nendlela abaphumelela ngayo ezifundweni. Njalo laba balisi abangakhuthalanga kakhulu ngenxa yokukhala ngenzuzo yabo, labo balahlabuzani lokubana bafundise kakhulu abafundi kuze babe lemiklomelo ephezulu.
Yikuyini okungenziwa ukuze kuthuthukiswe imfundo elizweni?
Ungathi kule mzame ke yabakhona uhulumende efanayo ukuthi babise uhlelo lwekhala lalujonge ukuthi kwenze kube lula nje ukuthi abantwana baphumelele. Kodwa impi yakuqala vele kumele uhulumende alisene layo iyona le yezidakamiswa ezikolweni nezitaratini nje jikelele nakuma-communities jikelele, ngoba khonakhana yikho sokulethe ukubana kube nokufiphala ekukhuthaleni kwabantwana okwenza imiklomelo ibe phansi. Kwesibili, singakhuthaza lababalisi kube lendlela ezokubakhuphulela mhlawumbe inzuzo yabo ezenza ukuthi labo bakhuthalele ukuthi noma nje abantwana bengathi abazimiselanga bona babe bentshikuntshu, mhlawumbe lakho sokungakhuphula izinga lokuphumelela kwabantwana.
Kho okwenzakalayo kumihloliso le kungaba ukuza aphazamisana elakusasa enxa sikhangela kwezemfundo.
Ukufiphala kwekuphumelela kwabantwana kuyaphazamisa kusasa elizwe. Kwakuqala kumi kanje. Ngoba sikhangela ukuthi abantwana nxa sebethe benza igwalo labo lwesine, sikhangela ukuthi baqhubeke besiya kuzifundo eziphezulu, baye igwalo lwesihlanu. Kodwa ungathile abantu abaya kumfundo yaphezulu, kuthi bona labana akumele bazofida kuma-university, nakubaba balithwale. Okuzadala ukuthi kube nokuswelakala kwabantu abafundileyo kusasa yeZimbabwe. Okuzenza kudale futhi ukuthi kube nabantu abaswele imisebenzi, beswele imisebenzi ngenxa yokuthi abanayo impumela efunakalayo. Ukuze baqhatheke. Ngakho-ke into yakuqala ukubana kuzaswelakala abantu abazafit into ama-higher level of learning. Ngiyakhayela nama-polytechnic, ngiyakhayelele bona labo abaqede izifundo zogwalo lwesine ukuthi labo babe ngabantu abazabayingxenye yezifundi eziyakhuphululwayo.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini ongumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology ekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kusenjalo ababalisi bathi sebekhalale imisebenzi bekhonana ngeholo abathi liphansi. Bathi bafuna iholo eledlula inkulungwane i-$1,200 okwamanje bahola amakhulu amabili lengxenye yamadola eMelika i-$250 lenye ingcosana yemali yeZimbabwe. Ukuze sizwe kunengodaba lolu sixoxele nobhala jikelele weHarare kunhlanganiso emela ababalisi Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Munyaradzi Masiwa.
Ababalisi abaphansi kwehlanganiso e-FOZEU ilama unioni amaningi i-FOZEU kule Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kule PTUZ, kule EUZ, kule ZIVITU. So ababalisi abaphansi kwama unioni lawa bakhalalile umsebenzi. Uzokuba labanye ababalisi abangela ama unioni labo bakhalalile umsebenzi ngoba vele imali esiholayo iyafanana kungelani lokuthi ukuyiphi iunioni.
Okuza kwenza ukuthi babuyele emsebenzini bathi yikuyini?
Ababalisi bathi bona okuzayenza nje ukuthi babuyele emsebenzini yikuba imali yabo isuke yayengezelelwa nguhulumende.
Bafuna yengezelelwe ifike kumalini?
Ababalisi bafuna imali ifike ku-$1,260 imali ye-America.
Uhulumende yena okwakhathesi usetheni ngalokho?
Uhulumende kakakhulumi lutho, wakhuluma nje ukuthi imali yethu isizathekiswa. Sakubona ngeholo likaJanuwari imali yethu ishotile, vele sokutshengisa ukuthi uhulumende uthekisile imali yethu, yona vele ilutshwane.
Sizwa njalo kule mibiko yokuthi kulokwethuselana, kuyini okwenzakalayo?
Iqiniso, abasebenza emahofisini e-education baqalisile ukubhoda ezikolweni besithi bafuna ukubona ukuthi kume kanjani abathi yona i-status ye-education. So kwayenza ukuthi abanye ababalisi bacine bayethuka bayenza ngathiwa nje basezikolo bayasebenza bona bengasebenzi, besesaba nje ukuthi ama-threats lawa abakwazi ukuthi ayaphetha ngani.
Lo ube ngunobhala jikelele weHarare kunhlanganiso emela ababalisi Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Munyaradzi Masiwa exoxa le-Studio 7 eseHarare. Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo eprimary le-secondary umnumzana Taungana Ndoro uthi akula ababalisi abakhalele imisebenzi. Asimzweni elandisa.
Zvekuti hanzi kune varairidzi vanga vari pastrike
ukuthi kulababalisi abakade bekhalale imisebenzi ngamanga aluhlaza joko. Lami ngiqala ukukuzwa ngawe khonapha. Akula nto enjalo, nxa bekhona bengaba bengabantu abathathu nje kuphela. Kodwa iqiniso ngelokuthi bonke ababalisi bebekhona emsebenzini lamuhla, njalo asikhangelelanga ukuthi kungabe le strike lonyaka
kurerino.
Umnumzana Thaunga Nandoro isikhulumeli sokhatha lwezemfundo eprimary lesecondary ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
The Voice of America.
Liwa ngamandla idola leZimbabwe ibandla elibusayo lesithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje emkambo omnyama idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eMelika adlula kancane inkulungwane ezilitshumi lantathu, 13,000 Zimbabwe dollars, kuthi emkambo kahulumende libiza amadola edlula kancane inkulungwane eziyisificaminembili, 8,090 cents. Abakubandla leZANU-PF bathi ukugugudeka kwedola leZimbabwe kwenziwa ngabazonda iZimbabwe. Umgcini isikhwama kahulumende umnumzana Mthuli Ncube yena uthi idola ligugudeka ngenxa yokuswelakala kwemali kanye labantu abalisebenzisa buchapha elizweni. Ake sizwe umnumzana Malaki Nkomo yebandla leZANU-PF ekhuluma ngodaba lolu.
Ngaba kuyimbono nje eminingi etshiyeneyo, kodwa iqiniso esinazo thina ukuthi ukuhawula kwabantu kumbe ukuhawuliswa kwabantu ukuwisa kwedola lethu eleZimbabwe injongo yinye eyokuthi abantu bahlamukele uhulumende, injongo yinye eyokuthi abantu babone ngathi uhulumende akunanto ayenzayo nenhlelo zayo zingaphumelezi. Kodwa esikubongelayo yikuthi inhlelo ezikhona uhulumende lo okhona inhlelo ezenza ukuthi ilizwe lethu liqhubeke siya phambili. Indlela sinabantu abafanele indlala singakhayela i-development kakhona kwezinye indawo ezemkhonweni. So ngaleyo ndlela nezizika thina kuthatha ukuthi khona ukuwiswa kwedola lethu leZimbabwe injongo yinye kuphela ekufuna ukukhipha umbuso.
Ye, siyabona kodwa nxa ukuthi idola liyi-1 to 13,000 kamba kumangalisi khonokhu, njalo kuyini okwenza ukuthi lidule kangaka idola khona ngale emkhambo omnyama?
Ikwaphela enguthileyo laphana bathi ukuthi khona injongo yonke naleyo singawukhangeleli ukuthi khona abantu badinga ukuthi khona kusolwe ini ilizwe lethu. Kodwa into abantu abangayinanzeliyo ukuthi ngokwenza njalo ikuhlukuliza laba abantu abaphansi. Uyangisithi wena uthiwa uhulumende kodwa usihlukuliza abantu abaneneke ikhapho leZimbabwe. Kanti-ke ezinye izinto nje kufanele abantu bazi amabandla wonke langabe ephiza asiyeyani enifake impansi etafuleni abantu bonke bakhiphe izijezi zemoto kukhitshwe konke ama-sanctions like esiqala ngawo abantu abathena wafakeni ilizwe leZimbabwe mali ibonakale lisehluleka ukuze abantu balizephele out. Okuqina kudikeka yini yabantu ngoba ekuqineni vele iqinise ukuthi ngaze ema-elections abantu izandla leZANU-PF uyakwazi kwasulana nekhathana yibiza izandla lakuhamba lalo laleli lizwe. So ngaleyo ndlela into engaba khona eyake namacebo okuthi sikhithisa njani ngabe etafuleni sihlaleni sonke sikhulumeni sonke sikhithise insilizwe lethu, hayi khona ukuba ngamacebo amanye angayisiwo okufuna ukuza nokugcina zise abantu abaningi lezi ubuhlungu.
Umnumzana Malaki Nkomo ukubandla leZANU-PF ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseFelabusi. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Ja, iqiniso ukuthi idola lifanele liswelakale ngoba ikhefu elide lisanda kuphela. Abazali babhadale imali zesikolo besebenzisa amadola. Ama race you know imthelo ye-council isibhadalwe ka-test lemithelo yemota yikho kuyazwisiseka ukuthi kungani idola lingekho emsikeni. Lokho ukuthi kule speculation lokhu vele ihlala indawo ngoba i-reserve bank yona babethe khona ngeminyaka ophelileyo sebelungisile ukuthi into zingahlupheze imali. Kodwa mina bengathi iglat ekho i-market kathesi ivele kayamanga kuhle ngoba abazali babhadale imithelo bahlawule imithelo eminingi kakhulu.
Ye, nxa sizwa kubandla leZANU-PF bathi hayi okunye kwangikhona kuphehlwa izijeziso zenotho ezetheswa abantu abakuZANU-PF kambe ngabahambelana khona
izijeziso zenotho aziziqondanele abantu abalutshwane aziqondana ngoZulu. Laba bathi khona igolide liningi liyathengiswa eDubai lithengiswa ngaphechina imali yakhona iyabe isiya ngaphi imali efanele ingene izithebe eziningi ezigejwayo i-platinum o-lithium zonke ziyathengiswa ngaphandle kwelizwe kanti bantu beZimbabwe imali yakhona iya ngathi ya so ikhothi nanxa laba bakhuluma ngokuthi kulezi jeziso ngabantu abakhuluma abasebuthongweni ngabakaphaphami kutho ukuthi asoze siba sibakholwe ngoba ingoma ohlale beyikhuluma nale
ye kodwa noma sikhuluma sibili sijula kukhanya nzani kungalungiseka yini khonokho ukuthi idola liyagogodeka
ye akulungiseki ngesiphangiphangi ngenxa yokuthi thina esingathi ngesikhiwa iproduction yethu impact esizilungisayo thina eziningi azithengiswa ngaphandle kwelizwe zithengwa ngaphandle kwelizwe kutho ukuthi ama-offshore funds wonke lani silawo amuntu wonke uyabe le mali loba angazazuza imali ku-World Remit kumbe Western Union iyathatha imali ayegoli kumbe ayetanzania kumbe ayezambe ayethenga awusoze kuvele kube le mali ngaphandle kokuba kungaguqulwa indlela ebuswa ngayo ama-industry ethu wonke aphakame impahla zethu zonke esizithengayo ezibe zizipathi ezilungiswe eZimbabwe sokusiba lama-excess reserves iwazi agcinwa kwema-bank sekulungisa ama-import licenses
so yindlela ongenza khona imoney supply engcono kulokho
ye iqiniso ukuthi imoney supply yenziwa ngezinye indlela ezimbili ukuthengisa impahla ngaphandle kwelizwe kumbe ukuletha esithi khona ngesikhiwa i-foreign direct investment ikuphela abantu bezanu behlale bekhuluma ngezithelo ngoba kuyahlupha ukuthi imali ye-investment ingene ngoba ilizwe lethu iZimbabwe yethu le iku-high credit risk umbuso wakhona kawumanga kuhle abantu kababanjwa kuhle ama-property rights amalungelo empahla yikho kwenza ukuthi ama-director ama-foreign direct investors amaningi kasoze afuna ukubeya lapha ngoba i-insurance yakhona lama-cost akhona oku-investa eZimbabwe i-high credit risk kuhambelana umbuso welizwe nxa ungaguculwanga khonokho asize kulunge ngesiphangiphangi
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions obexoxa le-Studio 7 SARR singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ukudlelana lamanye amazwe wethekelela amazwe ambala kuzikazi le-Afrika namuhla ukwele Cape Verde lapho axoxisane khona ngokuthiyeneyo lo mkhokheli welizwe lelo esuka kuleli lizwe ukhangelelwe ukuba uza kwethekelela kwele Ivory Coast engakayi kwele Nigeria lakwele Angola. Lolu luhambo lokuvuselela ukuthengiselana kwezomvikela phakathi kweMelika lamazwe ezwekazi le-Afrika. Kwezempilakahle kusiyafika izolo kusihlwa umkhuhlane wesihudo ubusubulele abantu abangamachumi ayisikhombisa lanye 71 njalo uyamemetheka okwethusayo eZimbabwe. Ngesikhathi esifanayo kulabanye abedlula amakhulu amabili lanhlanu 359 abacatshangelwa ukuba babulewe ngumkhuhlane lo omemetheka elizweni. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kunengi okumele kwenziwe ukuze kwenqabelwe umkhuhlane lo kubika uGibbs Dube.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization isanda kunika eleZimbabwe imithi lokunye okwenqabela ukumemeteka komkhuhlane lo osugulise abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amabili lengxenye 19,649 selokhu waqhamuka nyakenye ngonhlolanja. Ekuzameni ukwenqabela umkhuhlane wohudo elizweni, i-WHO IT ibambisane lenhlanganiso ezigoqela e-Health Resilience Fund, the Vaccine Alliance, kanye le-European Union, Embassy of Ireland, le-United Kingdom Aid, lezinye. Ithi uncedo lolu luza kwenza eleZimbabwe lizame ukuncenga amanzi ahloliweyo ukulolonga abongi abaza kuba lolwazi olujulileyo ngumkhuhlane wohudo lokunye okufunakalayo. Embikweni abasanda kuwethula, inhlanganiso le iphinde yathi eleZimbabwe lizanceda ukwenza imikhankaso yokukhulumisana lozulu ngomkhuhlane wohudo. Ingxenye kwezempila kahle zinqoma okwenziwe inhlanganiso lesithi kumele uZulu lohulumende benze okuningi ukuze ungamemetheki ngamandla umkhuhlane wohudo. Usikhuthaza mfundo solwayo ngwenya osebenza empilo hospital okhulume okwamanje ezimele uthi kuningi okungenziwa ukuze kunqatshelwe umkhuhlane lo.
Okwamanje isihudokazi leso kuthiwa yikorela isesikanya simemetheka elizweni. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi khona bananzelele ngoba lesi sihudokazi umuntu uyayenelisa ukuthi ahude kakhulu ngesikhathi esilutshwana aphelelwe impilo yakhe. Yikho siyaxwayisa ukuthi abantu nxa behamba bengazi bahamba beqhawulana lokuthi behambe bethenga ukudla abakuthola emamakethi bedle kungageziswanga njengoba amanzi lawo vele ehlupha. Lokhu kuyakwenza ukuthi kuvikele ukuthi umkhuhlane wekhorela umemetheke usiya phambili. Njalo abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa behamba emfeni lapha ezimfeni bananzelele kakhulu ukudla abakudlayo nokuqhawulana izandla esengukhulumile.
Kusikhuthaza mfundo ngwenya uthi kuqakathekile ukuyabona odokotela masinyane uma ucatshangelwa ukuthi umuntu ulesifo sohudo.
Bengazibamelela ukuthi ahude ngoba isihudo sankhona siyamangalisa, yikho kuthiwa isihudokazi. Bazabona umuntu ekhipha isihudo esingamanzi esingani irayisi, kuthiwa irayisi water stool. Yikho ke lokho akumelanga bacabange ukuthi umuntu uzasila engazange wayelatshwa. Nxa umuntu ethe watshona ezindaweni ezisemaphandleni ebulawa isihudokazi leso esinje, bengaze bambeka bengazange batshela abantu bempilakahle esigabeni sabo.
Umemetheka ngamandla umkhuhlane lo eHarare, eManicaland, Matabeleland North, Maswingo, Mashonaland Central lezinye indawo. Kulabantu bafika amajumi amane 41 abasanda kubanjwa ngumkhuhlane lo eMashonaland Central, okuyisabelo esikhokhela ngenani labathaphe umkhuhlane lo kusiyafika izolo. Umnumzana Mavela Sikhumalo okunhlanganiso ye-Combined Harare Residence Trust uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo. Uthi bathola ulwazi kwezabempilakahle mayelana lomkhuhlane wohudo.
Ubonakala angathi amafigazi lokhu ekhwela, asikwazi ukuthi ngamanzi yini kumbe lizulu leli elalisina insuku ezidlulileyo lezi. Sesibona angathi amafigazi emkhuhlane lo wohudo sekhwela futhi phezulu kathesi.
Ngobulayo kukhanya ngani balwisana kahle lomkhuhlane lo. Okulomuntu oyedwa kuphela osanda ukuhlolwa watholakala elegciwane lohudo. Umnumzana Thembelani Dube, umabhalani obona ngokudlelana lezikhamizi kunhlanganiso yobulawa Progressive Residence Association, uncoma okwenziwa yikansili.
Okwakhathesi xa sithi siyawunanzelela umkhuhlane lo wawubamemetheki kakhulu, mhlawumbe ukuthi abantu bakobulawa sebeke bawugula xa kusenziwa izimemezelo bayazithatha ngazo zonke izandla zombili. Akho ke umkhuhlane lo abantu bawuqaphe ngeso lokholo ukuthi ngawungaba khona themba abaningi bayakwazi ukuthi benzeni. Kodwa-ke esikunanzela kakhulu ukuthi izeluleko ezibuya nebulawa city council zenza ukuthi abantu bahlale beqaphile. Kodwa-ke siyakhuthaza abantu njalo ukuthi nxa besezikiseni laba bananzelele bengakaze badle ukudla baqale bageze izandla baqhawulane kodwa babebelegele izandla-ke ngaso kuthe waphunywa lapho ezitheni ngoba siyakwazi ukuthi nangeke sikuvale 100% ukuqhawulana kwabanye. Kodwa sikukhuthazayo ukuthi bangaqhawulani abantu bahambe babambe ukudla bangakaze bageze izandla. Ekudleni lapho besifisa ukuthi nayo kuyavuma abantu bangasondeli kakhulu ekudleni okudliwa ngabantu abaningi ngoba kwandisa ukuthi kube yikho okumemethekisa umkhuhlane wesifudo, in this case ikholera.
Uhulumende uthi ulwisana ngamandla lo mkhuhlane lo njalo ukhuthaza abantu ukuba balandele abakutshelwa ngabezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguGibbs Dube.
Kwezemidlalo, iyaqhubekela phambili imidlalo ye-Africa Cup of Nations 2023 lapho iqembu le-Ivory Coast lidlala le-Equatorial Guinea kuthi iGuinea Bissau idlala le-Nigeria okwakhathesi. Kusihlwa namuhla iMozambique izadlala leGhana, iCape Verde yona idibane le-Egypt. Kusenjalo sekukhethwa indlubu ezwele ephokweni kumncintiswano wenguqu wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Gubiga uJoseph Njanji.
Iqembu leSenegal liyadibana lele Guinea kusasa ntambama emdlalweni wesibaya sika Group C livele selifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokubuthelela imiklomelo yesithupha kumidlalo yalo emibili yakuqala. Wadlalela amaqembu abalesayile Highlanders kanye lele Dynamos uSimon Makwesi Banda uthi leli qembu litshengise obala ukuba lizimisele ukuvikela isicoco seAfrica Cup of Nations.
Senegal ngibona ngaba ama-favorites ukubuyela ukuthatha i-cup njalo leMorocco. Hayi, unabona nama-teams azafika ku-final lawo. Even iSouth Africa singayidlala, but South Africa ingakwazi ukuwina kuTunisia, iyafika kumasemi ngoba itim lana istrong ngendlela ababhida ngayo ukuthi bathi bathatha almost i-6 players ezisandan basebengezelile amanye ama-players.
Iqembu leSenegal lihlezi phezu kwesibaya sikagroup C le miklomelo eyisithupha, kuthi ngemva kwalo kule Guinea le miklomelo emine. Iqembu leCameroon lona elizadibana leGambia lihlezi endaweni yesithathu, njalo lilo mklomelo owodwa, ukutsho ukuba kumele linqobe leGambia elingela ngitsho lowodwa umklomelo ukuze lithuthukise amathuba alo okudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Wadlalela iqembu leZimbabwe Saints uBlessing Lunga uthi imidlalo yalonyaka ilezimanga, kodwa isifiso sakhe ngesokuthi iqembu leCameroon lingabuyeli ekhaya masinya.
AFCON is ilama surprises makhayela ama team so far. First games ama team amanengi kube lama surprises like Namibia, even Cameroon can show ukuthi basebenzimeni for now, but hayi, my hope ukuthi bazaphika kusi third game yabo last.
Iqembu leSouth Africa lizadlala lele Tunisia ngolwesithathu emdlalweni wesibaya sika Group E, njalo umqeqeshi womdlalo wenguqu Gift Geto Nkala uthi kuzamele libophe ziqine ngoba wonke amaqembu kusibaya lesi esaselawo amathuba okudlulela phambili.
South Africa long isitholile ama winning formula, I think ingaba i threat nga bengasayinazelelanga kuhle ngoba sebebonile according to iplayer izo ngowami umbono ngibona zani batshintshile i-type of play bebehambe egedini ngani i-first game yabo babedlala utikataka ongayindawo. I-game yayizulu ibelomehluko because behange for ama-goals. I think bengadlala that same type of football kungatshintshi izinto.
Omnye njalo umqeqeshi womdlalo wenguqu uMduduzi Mpofu laye uvumelane lonkana oba ukucecisa yikho ukuphazamisa iqembu leSouth Africa.
I-South Africa, they need to change their mentality. Do they want to win or they want to issue a poti? We know that is one of our philosophies, the South African ship popo, playing for entertainment. So they need to change focus. So if their attitude changes, something can come up, because that team is composed of Sundowns players who have been doing very well in Africa. So if they just have that winning mentality and that teamwork, they can proceed to the next stage.
Iqembu leMali yilo lihlezi phezu kwengalane yesibaya sika Group E lile miklomelo emine, kuthi eleSouth Africa lisendaweni yesibili lile miklomelo emithathu, ikanti eleNamibia lona lihlezi endaweni yesithathu lalo lile miklomelo emithathu kodwa lingaphansi ngemva kokuba libhaxabulwe ngeleSouth Africa ngefuka kanyangesonto. Emsileni wengalane kule qembu leTunisia lona ilo miklomelo owodwa, umlandeli womdlalo wenguqu Alex Banda uthi iqembu leZambia lona selidinga umthandazo ngoba libhekane leqembu leMorocco emdlalweni lokugcina kusibaya sika Group F.
USenegal obvious bafike kumase nenxa yiqini tata futhi sikhangela kwemali laba iZambia songanye mhlawumbe South Africa already sile three systems singathembi ukusikade la ngafika ehlikele phambili.
Imidlalo yezibaya iyafika emaphethelweni ngolwesithathu, kuyikho lapho kuzacaca uba yiwaphi amaqembu adlulela phambili. Amaqembu amabili azabe ehlezi phezu kwengalane ngasibaya sinya thola ilungelo lokuya kusigaba esilandelayo somncintiswano, ndawonye lamaqembu amane abe le miklomelo eminingi abe ehlezi endaweni yesithathu.
Lingakhohlwa uhlelo olulandelayo Live Talk, lapho esixoxa khona ngomkhuhlane ohudo osumemetheka ngamandla eZimbabwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Isiphumele impumela yemihloliso yeordinary level abanye bekhala ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe. Kulaba balisi abathi sebekhala leyo msebenzi loba uhulumende yena esithi gazi lutho ngalokho. Kukanti liwa ngamandla idola leZimbabwe, ibandla elibusayo lisithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Silu qhubeke lapha uhlelo lwehlanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.